Disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali fuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni ziku 21 Mpandula 2018 ngo Chris Gande endabeni sethu lamhlanje. Amapolisa aqhubeke ezingela abathengisa izitaladeni zeHarare izolo ebusuku ngemva kokuxotshaniswa emini.
Okwenzakalayo ngisela abantu baphume ezigarajini bathi njengoba sesiqhamuke umkhuhlane wekhorela, laba abathengisa ama-fruits okufanana lama-orange, bananas, lama-apple, lama-cabbage kumele babonakale bengasekho kuzofika usuku lwanamhlanje.
Kambe kungakuliqiniso ukuthi abavotayo abazihluphi ngokwazi umuntu abamvotelayo ingxe evela kubandla abalithandayo?
Engikunanzelelayo dade singangikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo yikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iphathi ngephathi ukuthi umuntu babekhangela umuntu ingababidonzwayalahlela kathana abantu kade.
Sile ngxoxo lo meya omutsha wakobulawayo umnumzana Solomon Mkhuni.
Ngakutsho kahle ukuthi sesikhethiwe ubaba uCameron Njongosekelo wami osokuhlele ukuthi lisinike usekelo olugcweleyo sonke sobabili ukuze sithuthukise idolobha lakobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa abezingela abaphila ngokuthengisa ukudliwayo ezitaladeni zeHarare ebusuku izolo kulandela ukutshaywa lokuxotshaniswa abakwenziweyo ngabantu laba emini. Osomabhizimusi baze bavala amavinkile abo kulandela lolu dlakela. Kunjalo nje, abaphila ngokuthengisa izitaladeni emadolobheni atshiyeneyo sebekhuthaze omanisipala ukuthi babuthe izibi njalo balungise masinyane impompi ezithwala ingcekeza zingadubuka ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wekholera. Bathi ukuthathelwa impahla lokubothwa abakwenziwayo ngamapholisa akusoze kuqede lomkhuhlane. Ukuxotshwa kwabathengisayo laba ezitaladeni kubangele ukulwisana kakubi kakhulu phakathi kwabo lamapholisa izolo. Emadolobheni atshiyene yagocela ePlumtree, amapholisa asetshele abathengisayo ukuthi baphume baphelele ezitaladeni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabathengisayo kuleli dolobho umnumzana Trimo Mpofu.
EPlumtree lapho engikhona babantungameli okwenzakele ukuthi ngosuku lakuthange ngolwesibili njengoba besizile ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wekholera eHarare ngalanjalo sesihlukane lempilo zabantu ezithize. Amapholisa awe-Zimbabwe Republic Police babonakele bekhona lapha ezitaladeni hawa bememezela ngeradio betshela abantu ukuthi kuzofika usuku lwayizolo kumele bebe sebephumile ezitaladeni. Okwenzakalayo betshela abantu baphume ezitaladeni bathi njengoba sekuqhamuke umkhuhlane wekholera, laba abathengisa ama-fruits kufanana lama-orange, bananas, lama-apple, lama-cabbage kumele babonakale bengasekho kuzofika usuku lwanamhlanje. But okwenzakala kwakhe siyamavela lokho esisekhona emgwaqweni asikafiki.
Likabotshwa baligijimisa amapholisa?
Wakhe sike ngakuqalisa ukusigijimisa but bake babonakala bebhodabhoda bekhuluma futhi ukuthi maybe ngemva kwemzuzu elandelayo bazazobuya becacisa lokuthi kungaba lokuthathelana kwezinto thize. Namhlanje ngikhuluma nje behlangane labe-Plumtree Town Council, ama-councillors lawo bekhona amanye athize lezisebenzi ze-council.
Khona ngapho ePlumtree kunjani ezitaladeni? Kalijikele ingcekeza yonke ndawana yonke nje yini njengabathengisayo?
Ah, thina ngapha eplumtree ezitaladini okwenzakalayo ukuthi akula ngcekeza esiyijikelayo. Engithanda ukuthi ngikutsho engifuna ukuthi iplumtree town council lohulumende baqale bakukhangele before bezazokhuluma ngokuthi abathengisi amavendors asuke ezitaladini ukuthi abakhangele amasuwa aphuphumayo especially esigabeni sika Ward 6 ePlumtree Town kulamasuwa amaningi aphuphumayo aphuphuma emgwaqweni. Ngakhuluma nje itoilet eserinkini ithiyiwe. Council ibhadalisa abantu ukuze bangene baziphumuzekiyo. Izinto engazitsho ukuthi kwaqala abaqale balungise into ezifana nezo itoilet ivulwe abantu bangene freely ngoba itoilet kamunicipal wePlumtree Town Council. Okwesibili ngithi kabalungise amasuwa la aphuphumayo angabi yiwo akuqala azabangela ukuthi umkhuhlane wekholera ugcine uzosabala la uzofika eplant. Yizo indlela ebengisayo ukuthi bengaqala ngazo. Lokhu okuthi abathengisi basuke emgwaqweni kubona ngokuthi kini okokade siyikuhlukuluzwa kwabathengisi. Ngakutshela ukuthi angikwazi ukuthi imuli ezizaqeda amaviki amabili iloba amathathu zingahlanga zizabe zingadli ngoba imuli zePlumtree, imuli zikawatipe Plumtree Town ziziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Okwakathesi ukuthi ama-vendors afode zetshele ukuthi amele asuke emgwaqweni. Nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumanisipala. Umanisipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphuma ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Trimo Mpofu ophila ngokuthengisa izitaladeni zePlumtree ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 ekhona le ePlumtree. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala eBilitane ziyafa ngemikhuhlane efana lengculaza kanye lemvukuzane ngenxa yezixwayiso eziziphiwa ngabafundisi benkonzo zazo ezokuthi zinganathi amaphilisi ngoba zizasiliswa yimithandazo. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Manda ekhona le eBilitane.
Uvamile kulezi nsuku ukuzwa kuthiwa abafundisi balamandla okusilisa abantu abagulayo ngemithandazo kuphela, kukanti abanye balabo okuthiwa ngabaprofiti bathi izigulane zilahle imithi eziphiwa ngodokotela. Umnumzana Dumi Mabeka ngomunye wabaphila legcikwane le-HIV wayeselahle amaphilisi.
Mina ngikhathazwa isifuba njalo bengisehlelweni okweminyaka engu-12 but ngabuya kule church kwathiwa ngingasanathi amaphilisi egcikwane umprofeti. Kuthe ngoJulayi lonyaka sengihlale nearly 2 years nginganathi ngawa ngasiwa esibhedlela. Manje isimo sami sesisibi ngiyazisola ngalandelelani umprofeti.
UNkosazana Nabi Mbayishoko yena olomkhuhlane wemvukuzane i-cancer laye wayesejikele khatshana imithi kadokotela.
Ngabanjwa umkhuhlane we-cancer ngo-2017 April. Omunye umzalwane wangirefeya kwelinye ipostoli le-church yakhe. Ubaba lowu wangisa emanzini engigezisa wagcina ngitshela ukuthi ngilahle amaphilisi ame-cancer ngingayi ukhimo. Uyaze wahle waba worse. My cancer spread very fast. I'm back kukhimo kodwa ngiphiwe less than 2 years to live.
Umprofeti odume kakhulu eNgilandi owazakala ngokuthi the servant of God, umnumzana Mpupu owe 12 Apostolic Church, kavumelani labafundisi abalisa abantu kunatha amaphilisi emikhuhlane.
Ngicela bonke abantu abagula lesi sifo bengatshelwa amanga ngamakholwa athuna sengikhulekele HIV wayiphila. Mina ngiyakhulekela abantu futhi ngiyakholwa umkhuleko ukuthi uyasebenza. Nga umuntu sesithe kusilisile HIV. Kumele uhambe uye test igazi ubone ukuthi ngempela siphelile. Then uma ubone isiphelileke sungakhuluma ukuthi usilisiwe.
Umpupu ukhuthaze abantu ukuthi bachiyane lokulandela abafundisi bebenza onkulunkulu kodwa abafunde ukulandela imbhalo yeBhayibhelini.
Bible revelation that all liars won't see heaven. Kasi umuntu uyatshelwa ukuthi kholwa ukuthi usulile. la uthi hayi sengifikile kodwa sifika ngempela ti phola first okay then usufike uthi sengifikile yikukhona kweqiniso ukuthiwa iBible yes ngiyazi ukuthi kula ma statements eswa interpreter we don't know by side by faith yes we won't by faith but iphela ayihambe through faith.
Abantu abaningi abazithi ngabaprofeti sebememetheke indawo yonke njalo abaningi babo bathi bayakhulekela abagulayo baphile kukanti imkhuleko yakhona iyabhadalelwa. Ingcwethu kwezempilakahle zithi umkhuhlane lo mkhuhlane kumele welatshwe ngephilisi lomuthi elenzelwe lowo mkhuhlane. Hathi ngokubamba abantu amakhanda lokubanathisa amanzi kuthiwe igcikwane selifile. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Namuhla kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lapho ebesihlaziya indlela eyavotwa ngayo izakhamizi zesigaba seMathebeleland lakobulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezavota ngayo sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Emkubonile okube sokusebenza kusenzakala eminyakeni le edlulileyo kuze kufikela nakunalo mnyaka ethethweni abantu bezigaba zakithi sebevotela iparty abasavotela umuntu sebevotela iparty or kuyakhombisa khonokho yonke into impumela yakho niyatshengisa khonokho ikakhulu ngomumo lo otshengisileyo wakobulawayo lapho kuthethwa kudlula ukhetho abantu bananzelela ukuthi ha sathe ngani ivinvinisa abantu bangasiboba lapho abantu bokuzi yiko kunanzelele ukuthi yalo abantu bebezondelebevotela iparty bangavotela umuntu.
Kobulawayo ye kambe ingaba inqobile iMDC Alliance kodwa esinye isigaba eMathebeleland South iZANU PF ithethe phose zonke kungakutshengisani lokhu.
Kutshengisa khonokho ukuthi abantu bathethi nxa bethande umhlangano ikakhulu ngananzelela ngifuna ukutshela enye into angayibonayo abantu bebevotela abantu ikakhulu kakhulu ngakhandekhathesi ngapho umhlubulo wethu eMathebeleland abantu bananzelele ezigabeni ukuthi kungani kulo tshintsho umnankambo ngani ulethu utshintsho bathanda uhlelo lukamnankambo waphathisa ukuthi even amalunga ayedalela ephalamende avotele kodwa abantu bevotela vele yena umnankambo ngokwakhe wasencedisa ukuthi lamacandidate akhe alandelayo amaphalamende ari lamacandidate awine ma-elections ngoba abantu bathi bethakazelela yena umongameli evotela yona iparty evotakazelela umongameli ngokwakhe ngokunjalo abantu bathi bevota bevotela iparty ukuvota ama-candidate abo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuza kwenzakala kukhetho oluzayo abantu bazalimuka yini bavuleke amehlo njengokutho kwakho lapho ukuthi kobulawayo babone sokwenzakala ukuthi hayi kathi sivotele obani?
Engikunanzelelayo kade singangikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo yikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iparty ngeparty ukuthi umuntu bazekhangela umuntu ingafaka idonsi bayalahlela kathana abantu kade sebezakhangela khonokho kathethi kade bethi abantu noma iparty ifake idonsi kuphela bebevota kuphela bengayaivotela iparty kodwa kathethi abantu bazakhangela ukuthi kade bekhangela umuntu kwezo kuthiwa zindaba zabo labo babe bethe bona bakhetha ukuthi befake obabheni abantu bazabe bechiya bengabavotelike labo abanjalo obabheni sebechiya bekhetha abantu ngokunjalo ngizama ukuthi ngithi mina abantu bebevotela vele iparty gidi kathesi kodwa abantu okulandela sebefundile abantu ukuthi bavotele iparty hhayi babethi bekhangela ukuthi lo iparty le isinika umuntu kumbe ayisinikanga umuntu nga ingasinikanga umuntu ambona abantu abazebekubambe lokho yiko engikubonileyo okuzawayisifunda ebantwini kukhetho olulandelayo.
Khona emabandleni-ke siyabona ukubana kuma-primaries lakho kwesinye isikhathi kugcina kukhethwa abanye abantu okokuthi nxa sokuyiwa kukhetho abantu bazisola ukuthi hayi ngabe sifake lwana kodwa kathesi sifake uzibani. Khona kuhamba njani kuma-primary bakhangelani kathi?
Kuma-primary ama-primary zethu vele angeke mbale ukuthi kuba lama-primary akuzange kube njengaezanu p f akuzange kube lama-primary kubele kuganga kuphela even no-president la uvumile wathi yena ama-primary la akahambanga kuthi ukuthi ngesikhathi esilandelayo sifunde isifundo ikhetho lama-primary luzabanjwa kuhle kakhulu ukuthi kube lukhetho ukuthi umuntu wakhona nxa ephuma kuma-primaries laphana abe ngumuntu wokuthi vele sesiya phambili kuphela ngokunjalo engikunanzelelayo ukuthi kwamanye amaparty futhi lakola akula ama-primaries kuloku ganga kuphela ungagayela la i-MDC le kanti ihambe befakana ngabangani bakwesendawo kwabo lama-primaries xa kuthiwa ama-primaries akube lama-primaries ama-constituencies zonke njalo ama-primaries akhona abesenzisa ingundengundi kwezwa abantu bebethwale abanye bethwale besokola abantu bulelani khona hayi i-primary yonke imele inike ithuba bonke abantu bama-structures bengahambi imango emikhulu babeseduzane ukuthi bayenelise ukuthi bonke bavote kodwa-ke ama-parties wonke ngiyasola ngendlela abaqhuba ngayo uhlelo lama-primaries kulesi ngundengundi kuloku ganga okuningi kakhulu kade kusenzakala okuyikho okuso kudale ukuthi lanqa abantu bekhonona nje ekuqineni bale bevele kuma primaries lapha kade behamba befakela abantu abangayisibo kodwa ekuqineni kwelanga abantu abangayisibo abayiqine bewina ngoba abantu bakhona sebevotela iparty bethi hayi thina sikhulisa iparty iparty yethu vele siyiyekele iwele phansi kodwa lanqa abantu bakhona befake umuntu abe engakhethwanga ngabantu kodwa ingene ngendlela engayisiyo ngeprimary elokuganga okuphambili kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF bexoxa icingweni le studio 7 esecholocho. Namhlanje silengxoxo lo mayor omutsha wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni. Umguni uxoxelo Gibbs Dube o Studio 7 kuhlelo esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini Facebook kupheji lethu eleVOA Indebele.
Sile ntotwa yi-strategic plan, singathi abasukileyo labo kade belandela yona. So singathi njengokusebenza kwethu akula nto entsha esingathi sizayenza ngaphandle kokulandela ne-strategic plan lapho ade kusilela khona ukuthi abade bekhona bekade benga-implement. Sina ezakwenza ukuthi siqakathekise ukuthi implementwe so that okufiswa nguZulu kugcwaliseke.
Singathi ke nxa sikhangele khona kokubiza usithi strategic plan lapha ubambanani baba mkhulu.
Ngathi konke khona kwabalaleli abafuna ukukuzwa ukukhangelana le into yamanzi esingathi isilungu water management okhangelana le into yemigwaqo ngingakhuluma mina ku mbiko wami oqala ngisanda ukukhethwa ukuthi kwesifundisi ukuthi indlela zethu zibe indlela ezihambekayo kukhona khona ku strategic plan but ukuthi kufuna nje ukuthi sikufuqe ukuze kuphuthe
abantu bebengani abamanga kuhle ngokuthi kanti kumenjani khona ukukhethwa kwabomeya kwacina ukungena ke lo msekeli wakho abantu abaduvele sihloneni into ezinjalo wena nxa usebenza la ubaba uKambarami akulokho okuhlupha yini.
Hayi, sisebenza kuhle kakhulu lomfowethu uTinashe Gambarani. Ngathi abalaleli into omele bayazi yokuthi ubaba lo uGambarani ilijaha lalo ezalelwe khonapha koBulawayo ngathi ePhelandaba Clinic eminyakeni engaba ngu-33 edlulileyo. So umuntu wakoBulawayo okuhluphayo ukuthi maybe sesisuka sibe esilungisi sithi ama-definition ehlukeneyo ukuthi kanti umuntu wakoBulawayo umuntu onjani.
Kodwa abantu abakhulumi nje besithi hayi phela babona zani ngakungene ithole lesintwini
abantu balembono yabo but ngakutsho kathesi ukuthi sesikhethiwe ubaba uKambarami njengomsekeli wami osokusele ukuthi lisinike usekelo olugcweleyo sonke sobabili ukuze sithuthukise idobhu lakoBulawayo.
Kulo daba lolu lwama-factors kungani sokugcwele inkonzo abantu batshona besonta khona ngale kulokuthi ke kube lokho kuthiwa yi-manufacturing akukho into ezinjalo wena njengawe baba Mkuni ubona nizaluphatha njani udaba lolu?
Eza kunanzelela ukuthi into yama-factory lamabhizinisi ngalawa amakhulu ukulungiswa kwezinto luhlelo kakhulu oluphethwe nguhulumende welizwe esingathi central government ngesilungu kodwa thina njengedolobho esesikutshilo ukuthi bona abama-sector abama-kampani lawa alungisa izinto zababuye kithi basitshele ukuthi thina ababona ngani singakwenza thina njengedolobho kuyini ngoba thina phela esabe sikufuna kuphela ebantwini laba ikakhulu yikuthi bayabhadayini ama-rates abo ukuze sikwanise ukuletha amanzi ngoba ikakhulu amakampani amaningi achiye uBulawayo ngendaba yamanzi.
Siyakuzwa kakhulu meya, sicela ubambe khonapho ke ucingo sizwe abantu ukuthi bathini silobaba wokuqala lapho babulunga
iBulawayo ibukeke isibhekeleke phansi impela engibona kwehlise kakhulu kusukuthi isindebele nje kusukuthi nje usango lamaNdebele ibukeka ibhekeleke phansi nje kakhulu nje indlela engibona iBulawayo yile ngayo ngoba yabona ngathi ngikhulele lapha neBulawayo nje ngabo 70s ngiyazi bekubukeka ibingathiwa njengamanzi singalapha neBulawayo kodwa manje uthola ukuthi indlela esokungayo nje kucekeleka phansi komnotho nokuwa kwamabhizinisi nje ukuthola ukuthi industry ayisekho yonke into esiyibhaliwe ngathi ithuthukiselwa le Harare. So kuze kube ngathi mhlambe lapha kuhulumende abekho amaNdebele abayibona abanele iBulawayo ngoba ma ungathi uyabhekisisa nje nasiyana igotini mall kumanje samthola umnyaka ngowe-3 manje lokuthi izakhiwa lokho ezimile kunjalo.
Sibongela kakhulu elunga babongathina kusasa.
Ntembo Ntembayo.
Yes, siyabonga kakhulu baba.
Okay.
Yeah, what is started ubaba uMncube ukhona la ecingweni lapha. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu. Silomeya lapho edolobho la kobulawayo ukukhuluma la baba.
Yebo
baba. Yeah, khuluma la sibe.
Hayi. Ngowami umbono ngiyamsupporta Ntembayo kakhulu. Lamfike sicela ukuthi ngabe uyasukuma i-development yesidingayo kakhulu endaweni yaseBulawayo. Njengoba abantu besebenza emazweni bakwazi ukuzosebenzela ezweni labo bathuthukise ilizwe kube clean iBulawayo kube intuthu ziyathunqa amafemu avula asebenze abone ukuthi yonke into ihamba kahle.
Meya ngilo baba ulaphela ngitse Paul nawe posela kukhona baba
othana ufuna ukuza umeya ukuthi asisize ngezindlu kube lula ukutholakala kwezindlu kodwa kuyahlupha kakhulu.
Ye baba meya nantuta.
Yes, sifuna ukuthi kube les isingathi isiluko multi sectoral approach ukuthi ama bank lalaba abazimeleyo othwa ngama private land developers le council ngobuthathu babo basebenzelane bancetsana ukuze i-housing waiting list yethu sikwane ukuthi sehlise inani labantu abalinde izindlu.
Belilalele kuhlelo esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele. UGibbs Dube lapho ubexoxa lomnumzana Solomon Mguni, umeya omutsha wedolobho lakoBulawayo. Amalungiselelo omkhosi omkhulu wezemidlalo yamasiko owenziwa kanye ngomnyaka weIntwasa Arts Festival 2018 asekusibanga esikude edolobheni lakoBulawayo lapho iJahunda Community Arts edume ngomdlalo obonisa okwakusenzakala ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi layo ikhangelelwe ukubukisa kulomkhosi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Amalungiselelo eIntwasa Arts Festival 2018 akijima ngendikimba ethi Realities and Experiences asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi weIntwasa Arts Festival uMnumzana Raisdon Baya uthi umcimbi wokubukisa imvelo yokucula lemidlalo ukhangelele ukuqala kuviki ezayo ngolwesibili mhla ka 25 kusiya ku 29 Mpandula.
Imidlalo I think isikhona and siyagijima gijima nje sizama ukuthi abantu bekwazi ukuthi umcimbi ukhona ithemba abantu bazabuya bezozibonela.
UMnumzana Baya uchaze ukuba iqembu elidabuka eGwanda iJahunda Community Arts labanye bayabe bebukisa imidlalo ehlukile.
Hayi umdlalo mne ngabe abayikhangelele bathi ngokuzwa nje kobulawayo kule mdlalo njenge Jawunda Arts Community Arts ekhuluma ngeGugurawund kule film kaKazenzele oso ekhuluma ngeGugurawund kule mcimbi ngokwawo oletha ama Soul Brothers yikho kunengwa khona abantu bakukhangelele.
Ethi kumalungiselelo abo okulungiselela inhlelo babhekane lodubo lwemali ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho.
Inkinga njengenjayo I think ilizwe siyakwazi ukuthi libe njani ezomnotho economy. So inkinga enkulu ngemali ngathi ngemali yokuhlanganisa inhlelo zethu kodwa kule abanye abazama ukusiphathisa abanje ngiyavunyelwa ukuhamba amalofe abanje ngabo osisa site si also sihlanganela abantu beSkies Metro ukuthi silethe umcimbi wabantu kobulawayo.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo eIntwasa Arts Festival 2018 uNkosazana Chipo Mawarire uthi abesifazana lamantombazana asakhulayo lawo azaphatheka emkhosini walonyaka.
Enhlelweni zethu silaba silehlelo ezikhuluma ngabafazi abafazi abaparticipate khona like sile workshop abafazi abaku arts industry esiyabe sikhuluma khona indaba ezisihluphayo nxa sisebenza. Kube lohlelo oludumileyo abantu asebeluthanda sebelukhangelela every year onto Women Wine and Words oku oyabe kuperforma khona abesifazana
kuphi. Inkosi owe Intwasa Arts Festival waqala ngomnyaka ka-2005 ngenjongo yokunanza lokulondoloza imidlalo yamasiko esintu kanye lokuthuthukisa idolobho lakoBulawayo njengesigodlo samasiko lemvelo ebukwa ngumhlaba jikelele lokuhlanzeka. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo lonyaka idanise uZulu ngokungaphatheki kumalungiselelo omkhosi lo njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana yokulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society ithi amalungiselelo elanga lomcimbi wokunanza amasiko lonyaka asefike ezingeni laphezulu. Lonyaka inhlanganiso le ikhangelele ukunanza imisebenzi eyenziwa ngabadabuka esigabeni semaNdebeleni abagoqela owayengumdlali wenguqu uPeter Ndlovu. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khonale kweleBotswana.
Minyaka yonke inhlanganiso yeSpanish Cultural Society iqoqa ilanga lomcimbi wokunanza amasiko esintu ovame ukungenwa linengi eliphuma kweleMandebeleni elisebenza kweleBotswana. Emnyakeni izizalwane zeMandebeleni ezigoqela iNduna, uNhlanhla Yamangwe Ndiweni weNtabazinduna, ingcitshi kwezembali uMnumzana Phathiswa Nyathi, abake badlalela iqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu, uBerry Daka kanye loPeter Ndlovu sebeke bahlonitshwa kumcimbi lo. Umgcinihlalo weSibanye Cultural Society uMnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka baza ngendlela etshiyeneyo. Uthi abantu bakhululekile ukuthi banxuse abazali babo baseZimbabwe ukuthi babe khona emcimbini lo wona ozakwenzelwa eHaburoni ngoLwezi.
We are looking at ukuthi nxa kuhambe kuhle, we are not expecting abazali abangaba less than 100.
Uchuma uthi induna ezivela ezigabeni ezitheneyo zeMandebeleni zizabe zikhona ukuze zizokhuluma ngamasiko. Lonyaka uthi kuzanxuswa amanye amaqembu amasiko aphakathi kweleBotswana ukuthi kuzofundiswana okutheneyo ngezamasiko. Ugcizelele ukuthi uqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi isibanye Cultural Society ayisiyo inhlanganiso yezombusazwe kodwa edinga ukuvuselela amasiko nje.
Inhlanganiso sikhangelele ukuvuselela amasiko njengoba nje sisemzini, sizana abantwana bengazi ulimi lwabo, yikho esikukhangelele kakhulu.
Uqhubeke ethi bakhona abazahlonitshwa abadabuka eMandebeleni abagoqela owayengumdlali weqembu lenguqu leHighlanders uPeter Ndlovu. Njalo uthi inhlanganiso yesibanye izaphathisa omunye umfundi ongena ekolitshini le-National University of Science and Technology bembhadalele imali yesikolo.
One boy esesa-identify lo senast and senze isinqumo ukubana kusiyaphela inyanga yonale imali ischool fees sakhe sibe sesilungisiwe. Kuyukutshintsha impilo zabantwana abaningi.
Abe Zimbabwe abaseBotswana ikakhulu abadabuka eluhlwini lweMandebeleni abafana lonkosazana Emily Dube bayincoma imisebenzi yalenhlanganiso besithi uqakathekile ukutshengisela lokugcineni amasiko esintu.
Thina abanye sikhatshana lekhaya, ngakho kuba lithuba lokuthi sikhumbule amasiko ethu.
Iqembu elidumileyo ele-IASA liyabe liyilo elizalolonga abalomcimbi ngomculo lo. Njalo lonyaka kudili leli kuzabulawa inkomo kuyindlela yokutshengisa ukuthi esintwini kujatshulwa njalo kanjani kumcimbi. NgiuMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eHaburoni kweleBotswana.
Kati sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amapolisa aqhubeke ezingela abathengisa ezitaladeni zeHarare izolo ebusuku ngemva kokuxotshaniswa emini. Kambe kuliqiniso ukuthi abavotayo abazihluphi ngokwazi umuntu abamvotelayo ingqe evela kubandla abalithandayo. sibe lengqoqo lo mayor omutsha owakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni ngo 7:30 ntambama.